Sibamba ohangaphansi namhlanje khulu lokho kwenziwe ujaha lo olilunga le Citizen Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo siqinisile ukuthi kugolomba inyoka esemlindini besenzela ukuthi abantu bangaphindisela njengoba iconstitution yavuma okuthiwa ukuzivikela i-safety defense. Bafuna ukuthi abantu beZimbabwe bangazonda bavuke babe sebedubula abantu sebecitsha sebekhansila ama-election. Sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strongest terms we condemn the barbaric act, cowardice, lokwesaba izithunzi zabantu. Ubaba lo esithi ngumfundisi wethu okuthumayela faka intshukuntshu lomdlahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estreetini bambhula bamenza lokhu. Amanxebala kambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela ama-major street bangathini ngabantu abalohluko olunjalo? Abantu bafanele ukuthi khathesi babone sibili ukuthi bengenza njani, ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa. Yikho bekusala bekhala ngama-sanction. Bangabona ama-sanction sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokhu becatsha ngawo. Sesimelele ukuthi bonke abantu beZimbabwe bakuhoze bangena ezistrithini peacefully bedemonstrata ngocuku olwenziwa uZulu weZimbabwe. Umbuzo omkhulu yikuthi uPresident Mnangagwa lodeputy wakhe uChiwenga bathi udlame lungabi khona eZimbabwe, lokho siyabaqakazela. Kanti batshela bani udlame esilubonayo khathesi oluvele emapholiseni? Amapholisa azahuzwa mbani, azalaywa mbani? Sesimelele ukuthi amapholisa atshayele umemba yethu le ayisemthethweni, sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani. Ngoba siyahlala lokhu sithi hayi udlame asilufuni, ngapha ebusuku lijojozela abantwana. Amapholisa asebenza ngomthetho, asebenza ngeconstitution, afanele ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze iconstitution. Uma sekusiba nje, ngubani ozalondolozela iconstitution? Ngubani ozavukela abantu abangalamandla? Yikho silapha nje siyacebisa upresident weZimbabwe leparty yakhe ukuthi hatshi bo abantu beZimbabwe abafuni kubuyela kugugurawundi, ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaqeda igugurawundi. Sekuigugurawundi yesithathu yini? Saba le gugurawundi yabulala abantu ngo-1980 kwabuya uMurambo Tshina, khathesi sokubuyale ekunye dispensation. Sithi mayuyu, thina sifuna i-peace and tranquility, sifuna ukuhlala kahle.